Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi vili mtaka fogu nkwenkwezi 2021 ngontunga mili nkumo enda veni zekuseni la msanje
hachi amboni sivumela na la loguvo tela lili pili kubana ikubegele pambi
ita lele seneti likangelelwe uguvota na musa pezu kwa lulwe constitutional amendment Bill number 2 ibandla le MDCT lisithi galiboni amalunga alo evotela libili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo
amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala awe COVID
ibandla le MDC Alliance lona lisola uhulumende lisithi ubo amalunga alo echiya abanye abephula izikondiso ze COVID-19 kubhubhe abathathu nge-coronavirus yeZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kupe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo watholakala abalitshumi lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1573. Asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,293. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,683. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,634. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 437,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamachumi phose alikhulu 99,765. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2 ibandla le MDCT lisithi galiboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo Lokhu kuyamangalisa ngoba ibandla leli libambanele lezanu PF kumaviki amabili edluleyo kudalela phansi ele House of Assembly bapasisa libhili iyona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethandaba bengazange bavivinywe nguZulu. Imupha njalo amandla okukhetha abasekeli bakhe athi ukuthi bakhethwe nguZulu njengalokho okwalotshwa ngabantu kusisekelo sombuso ngo-2013. Unkosazana Thokozani Khuphe labanye abathathu yibo kuphela abe-MDCT abavota besala ukupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu bebambanela be-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa kudalele House of Assembly. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi kunengi abangavumelani lakho kulibhili okuza kwenza bengayivoteli.
ntunga nise ngisale ndaveni emkoka ngaleli bili indaba yama running mates le ndaba yama judge ngichasiseke kubalaleli ukuthi thina njenge MDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini bezimbabwe yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi running mate lo kungasetshenzwa njani kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe Copac hatshi njengebandla kasivumelani lakho ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokhu esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyiconstitution yomlamlankunzi hatshi eyokwakha ilizwe so imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisi ukuthi ngabe iyakhitshwa ngulandela yena le yamajaji yokuthi umuntu nxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila nabazukulu ngekhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli yiyo iposition yebandla le MDCT iqhakathekile kakhulu ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le lemonade kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa i-clause leyo
lanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa libhili abebandla lenu kudalela phansi isabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla kuvotwa nje kudalele senethi ungatshela abalalelo ukuthi azavota njani amalunga enu
abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ePhalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalele ePhalamende yebo kambe lingabe livela ephathini kodwa kumele lihluzisise izinto likhangela ukubana lenzela abantwana bezimbabwe bonke lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe sale lapho sibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona so asingeke siphonge ukuthi sithi siyangena ePhalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe kuzaxoxa futhi kusasa kuzaphikiswana ngakho kusasa sibone ukuthi impumela iyasifikisa ngaphoto okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxa okwakusasa hatshi amboni sivumelana la lokuvotela leli bill kubana siqhubekele phambili
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT
Yebo 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 thaka vamuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethelela khona pa ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 vaccine sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo sigxile kuziqhubeko abangabe bedibana lazo lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesi kathi ilizwe lilwisana le COVID-19 suluka ndaba lingakhutshwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilabi uMikeobe ngo 8 ntambama
ibandla le MDC Alliance selethe seuhulumende wezanu PF umlando wokulandela imigoqo ye COVID-19 ngobandlululo kulandela imibuthano enziwe kobulawayo ngempelasonto kungelangitsho loyedwa obotshiweyo ozithi ungumfundisi umnumzana Passion Java ubonakale elandelwa ngabasakhulayo abanengi kuleli dolobho ngomgqibelo kodwa kabazange baphanjaniswe ngamapolisa kube njalo lombuthano wenhlanganiso ya affirmative action group obulabantu abedlula inani labavunyelwa ngumthetho phansi kwemigoqo ye COVID-19. Kucele le MDC Alliance banengi ababotshwayo besetheswa icala lokwephula imigoqo le. Abanye babo ngumeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bona asebele nyanga ezimbili bevalelwe ejele leChikurupi. Ababili laba baza kuzwa namuhla ukuthi bayaphumelela na kusicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebheyili lidale leHigh Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa.
Phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo yokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazo. Lokhu into esiyisola kakhulu njalo soze sithandabuze nje abantu bakomdudu ziyathula.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJoanna Mamombe sebele nyanga ezimbili.
Thina besikhangelela ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnangagwa ufana lokukhuluma wedwa, ukukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo, ufana lokukhuluma leli ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi litshe lingakuphendula. Hhayi, akusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba intethwa lusizi ambone ukuthi into alayo into le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso njengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelile abantu bethunjwe ezindlini, abantu be-MDC behlukuluzwa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetsheya komgwaqo abazange befike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu. Abazange bebe le-report eya kuparlament ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo lolu olokhu lula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu, kodwa asikuboni khonokho.
Lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amaqinga amacebo akhona ukuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezek ngo-2019. Bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezek othiwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation lathi sahle saqalisa ukusebenza. Kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa iCovid-19 ama-lockdown anala kusuke kwaba nzima ukuthi siregiste abantu.
Umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Ukhanya ugxila impande umkankaso oqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo enkundleni zokuxhumana okukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela i-Election Resource Center. Ihlanganiso lezi zilenhlelo zokuthwala abantu ngaphandle kwempatalo ukuze bayebhalisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedluleyo. Amabandla ezombusazwe lawo athi alizawo inhlelo zokuhuga abantu ukuthi bayebhalisa ikakhulu labo abazavota okwakuqala. Ibandla leZANU-PF lona lithi lijonge ukubhalisa abasekeli balo abayizigidi ezinhlanu 5 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yokuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Wabona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza i-special ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone i-need yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituency engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalobana ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lontshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesikelo, ngoba abantu beZimbabwe uma bakhangele sebedubekile, laba abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti sibavala ojova bathi bayaspreada ikorona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu bayabe kule standing, abantu bepacked okubonisayo ukuthi hayi ayisiyo ndlela yokulwisana lecorona, kodwa indlela yokulwisana le competition kubusiness. Ngoba amabhaso nalaka kaZomkho kuthiwa ngakaZomkho, kodwa akulaqiniso lokuthi aonwa yiparastatal kumbeni ngumuntu osebenzisa ibrand kaZomkho ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengaye bengaqalisa ukubhalisa, kodwa engikubonileyo yikuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe, babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds, ama-formal local and zoning ezizincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kusekube sekuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu, seliqalisile inhlelo zokuthi lizilolonge lilungiselela ukhetho. Kodwa i-target yabo ye 5 million kayishiyananga lezi thembiso zabo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elisahlala lifake ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu, kodwa lingalanto elizayigcwalisisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoinhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumente seqalisile ukubhalisa abantwana ababengakathathi ama-birth certificate ngoba bebelethwe ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi njalo umqando osudlangile elizweni kulezinsuku ulethwe lizulu elivelele ngakweleBotswana. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu usebenzayo, buhle sikakhulu, ubalulekile. kuruma ngise gorilla eJohannesburg South Africa kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okuloke kuvala amaboda kuvalele izinto mabhawa livalile labantu abasakwanza ukuthenga kahle itshwale emabookstore nokuhamba iloko livalile right through and isikhathi livalile isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe mo angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane manje namali ivala libuye futhi liyayibona iZimbabwe vele lizwe elihluphekelayo elikhasa ngamadolophansi enye into ebalulekileyo nje ithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwe lo eke thathwe siye esibhedlela esikhulu faranangata eke echeke ingqondo ukuthi ziyasebenza na iy'ngqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke yeke and vele sahle sabona kuthunyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yena ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabengcono siyabonga
Salibonani, balaleli beStudio 7 kunye nani basakaza ayike uAnton Mkhontwana lapha Plum Tree Points ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngurhulumente wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga into engekhoyo nje ukuyinakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathela ngakhona ekilasini kakula testing uma bengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo la mamaski kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahla ubale izikolo ezisemadorobheni nisemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sesiyinyamazana kasisibo bantu eZimbabwe noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi sikuzwa ukuthi abantu bahlatshiwa bangaka abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapha abayalokuhlatshwa thina singaze sibone lalowo muntu ukuthi uyasihlaba kasikwazi ngoba la bantu bethu baphongonyathela phela ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitsha lawo kabavikelekanga so angazi ukuthi uyabezama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa ezikolweni ufike ngamanga luhlatha hayi ngiyabonga
Salubonani kuStudio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni igama nguRichard Sibanda ngoba sebutswana kulapho enzabalaza ngikhona bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo abalaleli bonke lani bakaStudio 7 elisifikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba umotembijana kungokokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphatiphati amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elimvelaphi leli ekusasa labe liqhakazekileyo yoyiphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugurawundi ebathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele lile kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezi nganda lapho zingena esikolo ziphumele mphumela kathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyethuselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda sibesizwe sokuthi lathi singumthwakazi sibe lekusasa eliqhazeleyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagetsi sibe lento yonke lathi kubonelwe kithi phela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hhayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iphathi kusisa kulenye iphathi ngingathi ukuthi umbe ngiyaxabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Intatheli zindaba zakwele Uganda zinanze usuku lwePress Freedom Day izolo zikhonona ngokuhlukuluzwa nguhulumende walelo lizwe. Intatheli zakwele Somalia zona zinanze lolu suku ngokucela ukuvikelwa nguhulumende ikakhulu ngesikhathi lesi kulungiselelwa ukhetho. Singene udaba oluphathelane leMelika. Inkisela edume ngokuphathisa abahluphekayo emhlabeni jikelele, umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda bathi sebesehlukana ngemva kweminyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27 years betshatile. UBill Gates nguye owasungula inkampani yamakhompyutha iMicrosoft, njalo loMelinda basungula inhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation ngo-2000 ngenjongo yokuphathisa abantu abampofu emazweni asathuthukayo. Kuze kube namhlanje sebephathise abaswelayo ngemali engena ku 53.8 billion US dollars esetshenziswe kunhlelo zokudla ezokutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo, ezempilakahle kanye lezinye ezitshiyeneyo. Kumbiko abawethu leyizolo ababili laba bathela nxa sebesehlukana bazaqhubeka besebenza bonke kulihlanganiso. Sixoxele hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Engakutsho mina ngokuhlukana kaBill Gates loMelinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu, ngoba ngabantu abangama role model, ngabantu aba famous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sebesehlukana kuyadanisa kakhulu, nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa isikwaziyo ukuthi isikhathi ningi esikubonayo ngaphandle akusikho okuyabe kusenzakala ezindlini la, ukungazwisisani into esukiwe ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngithi ukuthi kungabe kuyizindaba kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba la ma-argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile, ngoba imali balayo sibile eningi kakhulu ngoba bayayidistributa yeza abahluphekileyo. So asazi-ke mhlawumbe omunye wabo uzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukana.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke, kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isithebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka, ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo ifoundation yabo. So I think based on indlela aba operator ngayo in terms of ukurana ifoundation yabo, ngibona ngathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebe mature abakhulileyo, angiboni, I think uhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho okungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise ifoundation yabo.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusaswe. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibandla leMDC lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba abangavumelani lazo. Kubhubhe abathathu ngecoronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.